Ngenxa yokukhula kodubo lokusilela kwamanzi kobulawayo, umasipala waleli dolobho uthi usebanjwa ngamandla okwabela amalokishi amanzi ngamalanga ehlukeneyo. Ilokishi ngalinye lithola amanzi ngemva kwensuku eziyisithupha. Laloba kunjalo, izakhamizi zamanye amalokishi zikhala ngokuthi sezilenyanga ezimbalwa zingatholi amanzi. Umnumzana Prince Ndlovu, isakhamuzi sakobulawayo, uchasisa ngobunzima abahlangana labo ngokusweleka kwamanzi.
Sonke isilapho kobulawayo siyakwazi ukubona udubo lwamanzi luhluphile. Ingakho sicela ukubona abaphathe ntambo abaphezulu abe-counseling ubana-ke njengoba-ke izulu selinile-ke okwakathesi amanzi bekwanisa ukuthi khona besivulele wona la ukuthi ngelanga lithi sibe nxa bengavula 2 hours kuze siphathisa ngoba nxa sikhangela imisebenzi eminingi vele ukuze siyenze ebesidinga amanzi lekudleni lekugezeni lakathi sekunje abantwana bethu bathwala nzima besiya ezikolo ngenxa yamanzi ukuze begeze ukuze bethwale kunje. So kuluhlupho kakhulu esigabeni lokhu njalo besikhathaza kakhulu udubo lwamanzi. Sicela ukubona isincedise shule neliphezulu ngoba siphila nzima kashiwosho.
Unkosikazi Ethel Chuma oyisakhamuzi senkulumane uthi akusebenzeki ukulondoloza ukuhlanzeka emizini yabo ngamanzi abawatholayo.
Amanzi abuya ilanga litshonile kusisa ayabe engekho. Liphongwa lawa kwesikhatshanyana kwesinye isikhathi nje athatha uyimziwa kungamahola nje okulutshwana ndingakaqedi lokukhelela lokuwatsha ngoba nxa mhla amanzi ewile. Kuba le misebenzi ethi eminingi imele yenziwe lihlanze izindlu zokuzinceda zokuzisiza. Athi isikhathi eside ufuna ukuthi usebenze amanzi uhlanze uwatshe impahla wenze into yonke. Pho ke asitholi isikhathi eseneleyo kumbe kwesinye isikhathi awafinyeleli kithi size secela kwamakhelwane. Pho amanzi okucela kawafani lamanzi ozikhelela wona empompini. Naloko makhelwane zatshela ukuthi khona sokwanele lami lebhili.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Melissa Sithole ukhala ngesikhathi esibuya ngaso amanzi esingahlelekanga.
Uhlupho lwamanzi lokhe luqhubeka kodwa okusuke kusimangalise kakhulu ukuthi ama-timetable akhitshwa kuqala ayekhipha iqiniso. Khathesi kunzima ngoba amanzi engahamba ahambile awabuye le mzamo ka-city councillor siyibone. Kwezinye indawo selokhe amanzi engekho, izikotsho lazo azikho ezaneleyo. Abaletha amanzi babuya ngesikhathi sabo. Lokhu kusuka kube ngani yingabomo ngoba ngabe bayalungisisa. Besibuze sibatshele ukuthi kungenziwa njani ngoba ithi esithwele nzima.
Ngalokho usikhwica mfundo uLerato Nare ukhuthaza ikhansili yakobulawayo ukuthi ixoxisane lozulu ukuze ithole amacebo okulungisisa lolu dubo lwamanzi.
Ngingaya emphakathini engelabantu ngibabuze ukuthi singafikisa njani amanzi. Kuzamele sithembe ukuba umphakathi uyenelisa ukucabanga njalo uyakwanisa ukwenza. Khathesi sikhutha udaba lokuba abantu bekhansili bacabanga ukubana yibo abalengcazelo kukanti abanikazi abale problem. Khathesi ukuthi kulamanzi kobulawayo yindaba nje.
Okwamanje amanye amalokishi athola amanzi kuma-water kiosk akhiwa izinhlanganiso ezizimeleyo kuthi amanye athola amanzi ezikotshweni. Ubulawayo unatha emadamini ayisithupha kodwa amanye awo awasela amanzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu okweminyaka emithathu ilandelana. Uhulumende walaya umansipala wakobulawayo ukuthi adinge ezinye indlela zokuthola amanzi. Ikhansili yona ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini yasenyamandlovu akhwifa ilakho ukuthola amanzi avela edamu lekami. Ithi njalo kudingakala izigidiphosa eziyisitshiyagalombili zamadola ezemelika i-$77 million ukuthi lilungiswe uhlupho lwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ugatsha lwentuthuko yezabelo luthi kudingakala izigidi eziyisitshiyagalombili zamadola emelika kuphela i-$8 million. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.